ndaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 kumabasa 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokulomunye osetholakalele igcikwane le coronavirus eHarare osokwenza babe ngamachumi amabili lane elizweni. Umholi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuthi kumele alimuke igcikwane le-coronavirus ngoba liyingozi.
Nxa umuntu ezwa engani ulawo lowo mkhuhlane esekhasi ukuthi ahayize umphimbo bekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala. Sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagada imota kumbe imchova begada amabhasi besiye ezibhedlela besiyabona uDokotela labomongikazi. Hayi lokhu asikufuni ngoba uya usuhamba uthelela laba abanye abantu ogadela imoto.
Inani lababulewe ligcikwane le-coronavirus lokhe liqansa kwele South Africa.
Esikubonayo ukuthi ngathi le nto isazothanda ukuqhubeka ngoba sibone isimo sabantu abalambileyo abafuna ukudla bephuma besiya ngaphandle ukuthi bayothola usizo lokudla. Into esiyibonayo ngeyokuthi njengoba izinsuku zokuvala kwezwe seziye zadluliselwa ekupheleni kwale nyanga, siyabona ukuthi abantu bazoqala ukungalaleli kakhulu limithetho.
Zonke lezi ndaba lezi lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulo yedwa otholakale elegcikwane le-coronavirus eHarare izolo osekukhweze inani labalegcikwane leli baba ngamachumi amabili lane. Omunye walabo abatholakale belegcikwane leli ngoleminyaka emine. Abathathu abakobulawayo babikwa bathelelwa ngumuntu munye osewabhubhayo. Kunjalo nje amapholisa athi asebophe abantu abazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7385 abatholakale behamba-hamba besephula umthetho ukuthi uZulu ahlale ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Embikweni awethule izolo ntambama, amapholisa axwayise uZulu ukuthi ahlale ezindlini njengokutsho kukahulumende ngoba ukuphuma phandle okwenziwa ngabanye kusenza umsebenzi wokulwisana lomkhuhlane lo ube nzima. Athe njalo azaqhubeka ebopha labo abazatholakala bebhodabhoda mahlayana. Isixwayiso lesi siza ngesikhathi abanye ikakhulu abesilisa abahlala emaphandleni bebikwa besatshona bebhoda ngamatshwala bengagqize qhakala. Abanye bawutshaya indiva umkhuhlane lo besithi ngowemazweni ngakho awusoze ubahlasele. Lokhu kusolwe kakhulu nguDokotela Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo othi abantu laba kumele bakunanzelele ukuthi umkhuhlane le uyingozi njalo awukhethi.
Ngilesi sikhathi somqando yiso esiyingozi kakhulu. Yikho ngicela obaba laba othi khona bayahamba kakhulu bazintshantshu zokuhamba. Hayi, ngibona ingani nxa into le ingangena sibili ifike emaphandleni bayithathe abaningi bayabezalala ngophondo. Ngiyabaxwayisa kakhulu ukuthi bengazenzi abantu abaqinileyo ngoba leli gcikwane liyabulala. Yikho bayaxwayisa ukuthi bengahambi behamba bezula bazabe behamba bethelela abanye abantu umkhuhlane.
Amamaski wona aqakatheke kanganani ekuvikeleni ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Indaba leyo kuthiwa ngamamaski ikhanya iqakathekile kakhulu ngoba iyavikela ukuthi umuntu ma ekhwehlela isikhwehlela sakhe kumbe umphefumulo wakhe elowakade uphefumula uyahamba kakhulu ukuthi ungafika obathi ngesikhiwa yi-2 meters. Yikho ma ufake imaski uyabo uvikela ukuthi ungazi wathelela abanye abantu lawe ukuthi nxa kade ungelawo umkhuhlane lawe ungazi wangena kuwe. Yikho kuqakathekile imaski ukuthi abantu bayayizuze. Nxa bengela maski bayenelisa ukuthi bafake ilembu bazithandele emlonyeni lemakhaleni ukuthi bengaze baphefumule. Lokhu ke ngiyakukhuthaza sibili ukuthi hayi njengoba sesisiya kathesi esikhathini somqando abantu nxa bele maski bayigqoke nxa bengelayo befake ilembu ngoba leli gcikwane litsha lifike kathesi akula muntu olaziyo. Nxa ukuvikela kuqakathekile ungivikela kusitsho ukuthi ufake ilembu, lifake lelo lembu ngoba asifisi ukuthi uzuzele umkhuhlane omubi kangaka.
Umuntu nxa ethe wezwa angani umzimba kawusavumi njalo enakanela ukuthi ulayo i-coronavirus kuyini amele akwenze?
Nxa umuntu ezwa engani ulawo lowo mkhuhlane esekasi ukuthi ahayize umphimbo kumbe ekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala. Sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagada imota kumbe imchova begada amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hayi lokhu asikufuni ngoba uyabe usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade labo imota. Into kumele uyenze ukuthi ukhangele inumber zikakansil okuthiwa i-Department of City Health uyidinge leyo number ubusubafone. Laba bantu bayabezabuya ngeambulance yabo bezokubona emzini wakho wena bekubone nxa kuthi ugula umkhuhlane ongakhulanga kangako bazathatha amasampulu lawo ukuthi bayetesta khona ngale babuye bazokutshela ama-result ma kuthi uyagula bale ambulance yabo bayakuthatha behambela esibhedlela se-Thorngrove. Kuqakathekile ukuthi ungazi wavakatshelwa ngabanye abantu kumbe ubiza abanye abantu ukuthi usugula babuye bezokubona bebezokuthandazela ngoba uzabe uzabathelela lo mkhuhlane omubi. Abantu be-City Council laba yibo okumele babuye emzini wakho.
Uzulu ungamtshiyela sixwayiso bani dokotela Ngwenya?
Bengicela ukuxwayisa uzulu jikelele ukuthi bahloniphe into ezikhulunywayo lezinto ezifakwayo ezinjengokuthi abantu bahlale ezindlini bengasaphumi. Kuqakathekile ukuhlonipha lezi zinto ngoba sifakelwa ukuthi impilo kahle yabo iphumelele iye phambili. Lo mkhuhlane akula muntu ongaphonga ukuthi abantu behlale phansi kungela sizathu. Isizathu salokhu yikuthi umkhuhlane lo uyabulala abantu njalo ubulala abantu masinya 2-3 days ma usuqalisa ukugula ukukhefuzela khonokho uyatshona.
Udokotela Solwayo Ngwenya ngumqondisi wesibhedlela sempilo kobulawayo ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Kunjalo nje inani labantu abafileyo bebulawa ligcikwane le-coronavirus kwele South Africa libikwa selifika kumachumi amathathu. Kubikwa njalo abantu abaningi sebesephula izinqumo zokungaphumi ezindlini ngenxa yendlala esibhahile ezindlini zabo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela izizalwane zamazwe asezwekazi le-Afrika eye Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ake ngithi mina umumo lapha eSouth Africa siboni ngathi sisasekuqaleni kuyasungula kanti futhi masibheka amanani abantu asabehambe bayotestwa for lo mkhuhlane siyabona ukuthi abekho baningi kakhulu kungakho amanani ethu sasephansi. So esikubonayo ukuthi ngathi lento isazothanda ukuqhubeka ngoba sibone isimo sabantu abalambileyo abafuna ukudla bephuma besiya ngaphandle ukuthi bayothola usizo lokudla. Into esiyibonayo ngeyokuthi njengoba izinsuku zokuvala kwezwe seziye zadluliselwa ekupheleni kwalenyanga siyabona ukuthi abantu bazoqala ukungalaleli kakhulu lemithetho ngoba belambile befuna ukuyadinga ukudla ngaphandle ngoba abantu abaningi phela kabanazi imali bazabanazi imali emabhenki ukuthi baqhubeke besiyothengani besiyothenga ukudla kanti abanye bazenzela imisebenzi yabo bengaqhashiwe sokudinga ukuthi bahambe phandle bayothola imali yokuthi babondle ingane zabo.
Bakhona yini abadabuka eZimbabwe ababotshiweyo phezu kodaba lokungalandeli izinqumo ezabofakwayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe?
Shoyo baningi kakhulu abeZimbabwe ababoshiweyo beboshelwa khona ukungalandeli imithetho le efakiweyo eyokuvala kwelizwe. Okusuke kube kuhlungeke ukuthi mase beboshelwe leyo ukungalandeleyo imithetho ngoba bephuma beyofuna ukudla abanye bakhona kutholakala ukuthi basuke bengenawo amaphepha abagunyaza ukuthi babe sezweni. Okusho ukuthi mase kunjalo basuke ke bese bevalelwa ngo-section 49 okuthi bangama-illegal immigrants bese bevalelwa isikhathi eside bangakhushwa njengabala ekhaya abakhushwa ngo-bail. Kodwa baningi ngempela baseZimbabwe baboshiwe. Sikunanzelelayo kakhulukazi ukuthi izibalo zisakhuphuka kanti futhi lo mkhuhlane sicabanga ukuthi usungenile vele phakathi ezindaweni la kuhlala abantu njengoba nabesizwe lemavikini ambalwa adlula ukuthi esitshwetla ngase-Alexander bekutholakele ukuthi kunabantu kunomuntu obegula lapho nabanye asebelandelela kanti sathola futhi ukuthi eThekwini endaweni yasekwaMashu nasemlazi futhi abantu sebetholakale benawo lo mkhuhlane. Esikubonayo kakhulukazi ukuthi kulapho kuzoba nenkinga khona ngoba lezi ndawo lezi zinabantu abaningi kakhulu okusho ukuthi lokho esikubiza nge-social distance ukuthi abantu baqhelelane akukho lula kanti ke futhi ngesizathu ngesigaba sokuthi abantu kabanayo indlela yokuthi bahlale ezindlini kufuneka baphume phandle bayodinga ukudla sibona ukuthi abantu umkhuhlane lo usungathatha usungathatha isigaba esiphakeme esokuqala ukuhlasela kakhulu sibona abantu abaningi begula njalo beshona ngoba abantu bakithi ikakhulukazi emalokishini ngabanayo indlela elula yokuzivikela kanti basazophoqa ukuthi baphume bayofuna ukudla okunjengokuthi masisabheka isimo njengamanje siyabona ukuthi kuleli viki sesiqala ukungena ngalo ngoba sesiphakathi kwenyanga abantu kuthe ilizwe malivala bekuye kuphelele kwenyanga ukuthi baye bathola iholo ngoba kuyimadlana okuthile nalokho kade bekubekile bekusasekhona kodwa kusukisela lapha sesiqala ukuthola namana abantu abaningi kakhulu abafuna ukudla ukusizwa bathola ukudla abantu bezimbabwe njengoba usabuza baye bahamba ngomgqibelo kwaba nomhlambi wabantu lapha eUvela kade beyothoba befuna ukudla ngoba betshela ukuthi iembassy iphisana ngokudla kanti lo message bingelona iqiniso namhlanje sibona base Alex njalo nabo bebaningi bephumile besithi bayofuna ukudla kodwa bangakutholi okukhomba lokho ukuthi isigaba sesingena kuso sizothanda ukuthi sibe bucayi kakhulu
umnumzana Vusumuzi Sibanda umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zamazwe aAfrica ezihlala eSouth Africa eAfrica Diaspora Forum ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende uthi useqalisile ukwabela abaswelayo imali yokuthi bethole ukudla lokunye ngesikhathi iningi lilandela iziqondiso zakhe ezokuthi lihlale endlini ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Uhulumende wayethe abamabhizimusi amancinyane labo bazathola imali. Kodwa umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezijiyeneyo eyobulawayo Vendors and Traders Association uthi abangayitholi limali. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Ndiweni ngalolu daba kanye lendlela abasebenza ngayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Imali uhulumende ayithembise abantu ayikafiki esithi ezikhwameni zabo kuma wallet abo khona xa sisebenzisa ama mobile money transfers ayikafiki kho akukho seyitholele nje manje ngikhuluma kunje bekhulunywe ukuthi khona yaqala ukuthi ifike bebethe ngombiko sobona ngaphandla bebethe izolo kodwa ke akula oseyitholile njengoba nje ngikhuluma lokuthi imalini ngazange sicaciselwe kakuhle ukuthi imalini imali ezabuya sibuzile ke uhulumende ke sisebenzisa amalunga akhe amanye sixhumana la ukuthi basitshele ukuthi imalini bebethe bona abakatholi inani lokuthi imali engakanani bazasitshela bangakuthola lokho kwenzileyo ke thina ukuthi sihambisile amabizo esilawo amalunga esebenza lawo esithi ngesilungu i-database sahambisa ke la manamba abasebenzisayo ukuthi nxa imali ezithunyelwa ingene emafoni nabo sinakanele ukuthi engxenye kuzagi njengomalanga sephela nje kunje abantu kulobu nzima ezindlini ngabe uhulumende uyagijima athi abantu basizakale bathole imali yanale.
Ukusebenzeka njani kulezi nsuku ngesikhathi se-coronavirus le-lockdown? Liwota njani impahla njalo lizivikela njani? Liyathola yini inzuzo?
Kulobunzima kakhulu kathesi kunzima ukuwota ngoba imkambo lapho abantu esisebenza laba abathenga kuni into zokuthengisa ivaliwe. So abantu abaningi vele nje ngikhuluma nje ngabasebenzi kulokunzima kakhulu ezindlini imali seziphelile nje kusazi ukuthi abantu abasebenzayo vele kabala lokho abantu esithi ngesikhiwa ngama-savings ukuthi imali bayibeka besebenzisa bathenge ukudla nxa sokuthi kwavala nje kanje kunje nje hayi kulobunzima sibili akula zinzuzo ekhona izinto zimile abantu abaningi bazehluleka ukuthi baqale amabhizinisi abo okutsha baye phambili nxa sokuthi kwaphakanyiswa ukuvala nci ilizwe lokho esithi i-lifting of i-lockdown. Bayakwazi kodwa-ke abantu ukuthi-ke kulo mkhuhlane okhona nalo usuqede umhlaba wonke nje jikelele. So kungathi uhulumende ngabe uyagijima kakhulu ayenze lokho kuthiwa yikukhangela abantu i-testing kakhulu kakhulu abantu abahlangana khona ezitolo emzileni yokuthenga ukudla. Yikho kugcwele khona kakhulu abantu ukutshengisa ukuthi engxenye engxenye ngathi abantu abakhangele khonaphana bahlolisise khonaphana abantu abaningi bengananzelela umphuhlelo lo ukhona njalo futhi uyingozi mbona ngani abantu abaningi ngani bakhohliwe kumbe benza ngaboma usuzibekwazi kodwa ngani bakhohliwe abantu sibili ukuthi kuzoba le ngozi umuntu uyambuza awutshele ukuthi ha mina vele lokho akuze kungibulale usuzisiza ukuthi ke nxa abantu bephela kanje emhlabeni onke jikelele abanye besikhona nani akuze kubabulale bona babe sibathembeni so ngicabanga ingxenye imfundiso engabakhona eningi futhi njalo abantu ayinxa bazaqala ukuthi bathathe lo mkhuhlane ukuthi umkhuhlane oyingozi kakhulu empilweni zabantu
ngabe uhulumende uyavumela inhlanganiso ezincedisa uzulu isivu society ama-NGOs ukuthi ancedise ukufolisa abantu emalayini nezimpuphu lapho ezitolo ngoba yikho lapho esibonakana ozoba le ngozi enkulu kakhulu abantu bayama nje abalandaba lokuthi kulo mkhuhlane abanye vele abanakile so siyacela ukuthi ngabe uhulumende uyadisebenzana namapolisa ancedisane ukuthi xa abantu belayini le abantu bebefundiswa khonapho kungabi ukuvala ncinci kodwa ke ukuvala but okulokufundisa ama-CSOs athi ama-volunteers balungisela amabhibhi abetshengisa ukuthi umuntu yezwa umsebenzi wani le material yokuprotekta kuyigqoza ukugqoka ukuthi bafundise abantu
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezehlukeneyo ebulawayo Vendors and Traders Association. Ubekhuluma ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzethula amazwi akhe okunanza ilanga likazibuse kumabona kude kulandela imigoqo yokungaphumi ezindlini kuvikelwa kumemetheka kwegcikane le-coronavirus. Umkhosi wokunanza leli langa wawumele wenzelwe enkundleni yeBarberfields kobulawayo okwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse. Iphephandaba lobulembu be-internet eleZim Live lithi owesifazane obethiwa uyatshakala edolobheni lakobulawayo yena elegcikwane le-coronavirus uselandule limbiko esithi kazange ake asuke emzini wakhe. Lumama ungaqanjwanga igama kodwa othiwa ngu-case number 15 uthe imbiko eyethulwe liphephandaba le-Chronicle izolo isimfake engozini yokuphoxana labaqhashi bakhe ngoba esebenza kwezempilakahle. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngiyalibingelela abasakazi abahle kanye labalaleli abahle kubasakazi sibonga umsebenzi omuhle eliwenzayo. Ngithanda ukuthi mina ngitsho ukuthi siyabonga ngesinqumo esethulwe nguhulumende esokuthi abantu bahlale ezindlini kodwa okudanisayo yikuthi kule ndawo engikuyo mina ngisesigabeni sikaward 6 seGwanda North yikho abantu kabalandeli esikunanzelelayo lokho engikunanzelela imoto lokho ezigcwalisa abantu ngobunengi ziyacatshela amapolisa lapho befike emapoliseni abantu kuzwakala bayehliswa baqume ngenyawo bayethathelwa phambi kwalapho kulamapolisa khona. Okwesibili abantu bayafonelana ukuthi bazisane ngamabhizinesi center lapho kusiza amasosha bavale kwaleso sikhathi esendlula angavela dlule baphinde bavule njalo njalo kazilandelwa izikhathi zoneze zigcunywa nguhulumende ukuthi abantu bavule ngazo bavale ngazo. Bayavala kwesinye isikhathi ama-bagladoo kodwa iminyango ivuliwe kumbe abanye bayivula bathengise emuva. Okunye ngunanzelelayo lokho abantu bedlala imidlalo yamabhora lamanye amathimu njalo kulokudlalwa kwamakhasi enginanzelela ukuthi babe amakhasi njobe banjwa ngabantu abaningi. Okunye nginanzelela ukuthi kuyadingeka ukuthi alubana vele sekusiba lokuvakatshela kwamapholisa kumbe amasosha kokuphela izindawo zonke lokuthi okunye okungihluphayo ukungancediswa kwabantu njengoba abantu kuthiwe bahlale ezindlini uhulumende abantu lanxa bekhala ngokudla
Sanibonani emsakazweni balaleli nabasakazi bethu lapha ku Studio 7 ubingelelayo noJustin wabandla nkatha ngesibo. Siyakuzwa ukukhulunywa kuhulumeni ma ethembisa abantu ukuthi uzobazama ngamasenti ukuthi bekwazi ukuthi bazincedise, kodwa ke esikucelayo ukuthi sethembiso asithenjiswe bese sifezeka, ngoba okuhamba-hamba kube nzima kuwukuthi ma ngabe kuthenjiswa isethembiso singafezeki. Kuba nzima kakhulu ukuthi kutholakala abantu ukuthi abahleli ezindlini ngoba abanayo imali yokuthi bethenge ukudla, abanakho ukudla ezindlini. So kuba nzima ukuthi ungahlala endlini ungenayo imali yokuthi ethenge ukudla ngoba ungenakho ukudla. Yikho kudala ukuthi kuqinise ungathi mhlawumbe abantu ngabawuthobeli umthetho kahulumeni, bebonakale sebehamba ezitradini kumbe sebehamba besiye ezitori bezama ukuyafuna khonokho ukuthi kungabaphilisa, ngoba ngeke phela uhlale nje endlini uthi wena kuthe uhlala endlini kodwa kubeni ungenakho ukudla, ungenayo imali yokuthi uthenge ukudla. So uhulumeni mayethembisa akathembisa izethembiso zifezeke, ngoba manje siyabe zinabalaleli bakithi bayakhuluma ukuthi kuyathenjiswa kodwa kungezwa, kuthenjiswa kodwa kungenziwa. Phela akudingeki ukuthi uhulumeni njengomphathi wezwe lonke ekhiphe igama lokuhlukana nabantu nje ukuthi hayi ngizokwenza ukuthi esenze ukuthi abantu bengabi mhlawumbe bekhuluma kakhulu, akusizi lokhana kwethu, ngoba vele siyazi ukuthi izwe lakithi izwe lendlala, kusebusika kusehlobo kusemini ntambama kuvele kuhlele kuyindlala, abantu bakithi baphila ukuzithengisela, baphila kuyawoda lokhu nalokhuyana. So manje konke lokhu ngoba kuvaliwe, uhulumeni akathatha isinyathelo esimasinyane ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuphila, ngoba kunzima ezweni lakithi. Siyakwazi noma singekho khona kumbe noma abantu bengekho khona, kuvela kukaze kwabantu nakuzima lapha ekhaya. Uhulumeni kathembisa izethembiso azifeze basakazi bakithi, ngoba lokho vele angeke kwenzeke ukuthi abantu behlale ezindlini bengenakho ukudla. Lokho nawe uyakwazi ukuthi kwayena angeke ahlale endlini uhulumeni enganakho, kuzomkhosa ukuthi aphuma ahambe odinga ukudla, abonakale esemgwaqweni owayebonakale ukuphi esiyadinga ukudla ukuze kube right ekhaya. So nasebantwini kuyefana, impilo iyinto eyodwa, akucatshangelwa abantu ukuze bengafi ngendlala futhi ngapha kuthiwa sibavimbeke ukuthi ikholona ingababulali. Akusizi bheke ukuthi sithi mhlawumbe sibale ikholona phandle ngapha indlala endlini akhona ibhokile futhi, akusizi lokho abazali bakithi. Uhulumeni bacabangele abantu bakhe abaphethe ukuthi isimo sibi, kusemakhaya kusemadolobheni isimo sibi kakhulu, akekho umuntu ongakuboniwe, akukho zulu, akukho kudla, konke kuwomile. Uhulumeni kathembisa izethembiso ezifeze ukuze nenani labantu labahamba emgwaqeni noma bahamba besiye ezitolo besiyakubukula liyehle. Ngale kwalokhu inani ngeke lehle liqhubele khuphuka, ngoba phela siyezwa nani bakhala ngapha nangapha nangapha ngenxa yendlala. So sizohlala kanjani ezindlini? Uhulumeni akathathe isinyathelo esiphuthumayo ukuze abantu bekwazi ukulawuleka, ngoba engikholwayo ukuthi ma ngabe ukuthi uhulumeni uyathembisa aqede feze leso sethembiso sakhe, kuzokwenza ukuthi abantu behlale ezindlini kanti bazobe befuna emgwaqweni ukudla benakho. Ngoba ma kuthiwa ukudla kuyaholelwa abantu kumbe nemali le ethenjiswe isiphiwe abantu sebekwazi ukuthenga ukudla bahlale ezindlini emakhaya noma emakhaya, kuzoba lula kakhulu abantu belawuleke. Kodwa ma kungenjalo angeke kube lula, kuzoqhutshekwa ukuthiwa mhlawumbe abantu abathobeli umthetho, kuphinyezwa ukutshaya abantu futhi kusenziwa njani. Kodwa isimo besibone ukuthi sibi, manje siyamcela uhulumeni wakithi, siyamcela siyamnxusa ukuthi akanakekele abantu bakhe abaphetheyo kumbe akanakekele thina abantu bakhe asiphetheyo, ukwenzela ukuthi nathi siphephe ekubulaweni yindlala, siphephe futhi ekubulaweni yikholona leyo. Kodwa kungenjalo kuzoba nzima kakhulu, uhulumeni ngathatha izinyathelo eziqinileyo ephilise abantu kumbe encedise abantu, kuzoba lula ngaleyo. Ngiyabonga kakhulu basakazi bakithi.
Mina ngu-Revolution ngiseBotswana. Hayi bo, umkhuhlane lowo kunjenje sivalelwe ezindlini, kubuhlungu lokho ukuphila kanje, singakwazi ukuthi uNkulunkulu uzaphepha nini.
lawo ke ngamazwi yabalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ingcwethi zempila kahle zakwele Melika zibikwa zicubungula imbiko ethi igcikwane le-coronavirus lingaba laphekwa elaboratory yakwele China. Igcikwane leli libikwa laqhamuka emkambo wedolobho le-Wuhan kwele China lapho okuthengiswa izinanakazana ezifana labomalulwane, inyoka, inkaka lezinye ezidliwa ngabanye abahlala e-China. Kodwa ingcwethi zeMelika zithi kukhona ukuchaya amanzi ngoba uhulumende wakwele China waqala walandula imbiko yokuthi igcikwane leli liyingozi njalo lingasabalala umhlaba wonke. Kubikwa kulo dokotela ohlaba umkhosi ngegcikwane leli kodwa wafa ngendlela eyachiya abaningi besithi mhlawumbe ubulewe ngokuveza iqiniso. Lokhu kwenzakala umongameli Donald Trump esememezele ukuthi ilizwe leMelika selizaqala ukuvulwa ngamahlandla achiyeneyo. UTrump uthi kuzavulwa izitolo zokudla kuqala kodwa amabhawa azayala elokhu evaliwe. Kodwa bakhona abasola inyathelo likaTrump besithi lingafaka abantu engozini ngoba lokhu kulenani eliphezulu kakhulu elibulawa ligcikwane le-coronavirus. Leyo ke ingoma ka Peter Tinet. Homa masebe sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Sokulomunye osothalakale legcikwane le-coronavirus eHarare sokwenza babe ngamachumi amabili lane elizweni abalegcikwane leli. Umholi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuthi kumele alimuke igcikwane le-coronavirus ngoba liyingozi. Inani lababulewe ligcikwane le-coronavirus lokhe liqansa kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempela sonto elithukela.